Lanxa umongameli Emmerson Mnangagwa esithi sokule nguquko elizweni kusimo somnotho selokhu wathatha intambo zombuso kunsuku esezifika ikhulu i-100 days iningi liya kuphika lokhu lisithi impilo ilokhu ingakaguquki. Usomabhizimusi umnumzana Albert Mhlanga uthi akulampawu ezikhomba inguquko.
Nanku phela ama-queue amabhenki elokhu eqhubeke njalo izinto zikhwelile kakhulu kulalapho kade zikhona umgabe buza. Nanku la uMnangagwa kuvumile ukuthi hayi izinto kazitshintshi ndawonye.
Wengezelele wathi okungancomeka ngomnumzana Mnangagwa ukuthi ukhuthaza abantu ukuthi bezovula amabhizimusi elizweni.
URobert Gabriel Mugabe onguye ade senza ama-business aluze i-confidence kasekho. Lokho singakumaka sithi khwetshu kodwa ukhuthele emlonyeni lokuthole ibhoda nje ebuka izindawo anganikazazi. UMnangagwa into ayenzayo uyenza ngani ngumuntu adehlala eBritain kumbe e-Australia ongikhona esiya kuborailways kwenela ngoficana unkosikazi wakho sezibhedlela bezitshaya ngani kabakwazi ukuthi bekunjani eZimbabwe. Kumbe kungenzeka sili bebengakwazi njengoba bona ade behlala ezulwini behlezi kuhle. Kungenzeka sibanike ithuba ukuthi hayi kabake bebona ukuthi iZimbabwe injani.
Isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abathengisa ezitaladini iBulawayo Upcoming Traders Association, umnumzana Dumisani Ncube uthi ukusilela kwemali elizweni kulokhu kuphazamisa umsebenzi wabo.
Sesabhala incwadi sibhalela uPresident omutsha so silindele ukuthi konke uzaku-addressa njani ukuthi nathi sikwanise ukuthola i-allocation. Ungananzelela ukuthi ama-big companies like abe-fuel bathola allocation from i-RBZ ye-forex zokunye nokuthi nxa befuna i-cash bakwanise ukuthi konkona bathole. Vele ama-hostel angikhona yala athi labo ama-suppliers abayala ukuthi konkona bathole bathenge ngeko-cash njalo kaba-introducisanga ama-swipe machine. Njalo i-eco-cash iba bit expensive kithi ngoba ilama-charges anganaphezulu. Siyathatha i-eco-cash sibe sesicela abantu mebhaba befuna ukuthi bathenge umuntu yabe efuna usebenzi i-cash yakhe. Nxa ungenzela ukuthatha ukuthi kudiyawo la uyahle ube out of business.
Lanxa uhulumende esithi izisebenzi zakhe zizathola iholo le-bonus lonyaka, isiphathamandla senhlanganiso ye-Rural Teachers Union of Zimbabwe umnumzana Pride Mokono uthi kuningi okungakalungiswa njalo iningi labasebenzayo liphila impilo yobuyanga.
Aba ye-pension deduction e-7.5 ebanjwa ku-payslip ngayinye. Lesibona imali eningi kakhulu njalo abantu ababalisi abaningi abasozokwanisa ukuthi beyithole. Ingakhishwa imali leyi bachiya bengelayo imali ekwani ukuthi bethole lokho abakufunayo. Okwesibili sikhangele ukuthi imali abathiwayo njenge-rural allowance tshwani thina sikhuthaza ukuthi uhulumende ngayenzi ngezele yenzani ilingane lomholo abawuthayo esingayithi 100% yesalari i-rural allowance ukwenzela ukuthi amatitshala akwanisayo ahlale emaphandleni ukwenzela ukuthi imfundo yemaphandleni nemadolobheni ilingane. Kakhulu ukuthi ababalisi bonke lezisebenzi nje zonke zikahulumende zithole inkolo engapha ephezulu ku-PDL.
Umongameli Mnangagwa lamuhla ufike kwele Democratic Republic of Congo lapho asekhulumisana lenkokheli yalelo lizwe ekuqhubekeni kwenhlelo zakhe zokuvakatshela amazwe akuzwekazi le-Afrika lanxa iningi lisithi lokhu akuphathisi ekuthuthukiseni umnotho welizwe.